eZimbabwe ilengeza intengo yamanzi esibhorane ophindwe kathathu. Utawa liluphiwa ngumalazi umwando intatheli zindaba yeReuters iseHarare kweZimbabwe. Ugatsha lukahulumende olubona ngamanzi oluZimbabwe National Water Authority iZINWA solongeze intengo yamanzi esibhorane athengiswa ngamakampani azimeleyo ngophindwe kathathu. Le kuyindlela yokwenqabela ukusetshenziswa kwamanzi la mahlayana. Ukuthengiswa kwamanzi kuqongile ngemva omasipala abaningi elizweni besehluleka ukupha izakhamizi amanzi eneleyo, njalo sokuvamile ukubona izimoto ezithengisa amanzi emadolobheni amakhulu anjengeHarare lakoBulawayo, lapho amalitha azinkulungwane ezintathu athengiswa ngamadola emelika angamashumi amahlanu. Kodwa iziphathamandla zithi ubuningi bamankampani athengisa amanzi la sokwenze amanzi la abamalutshwane phansi komhlabathi, njalo abe lentengo ephezulu ngesikhathi ilizwe libhekane lokusilela kwezulu okwehlise amanzi emadamu. Inkampani yeZINWA yengeze amanzi la asefika kumadola emelika amathathu amalitha azinkulungwane azilikhulu, obangele ukuthi izakhamizi zihlabe umkhosi zisithi lokhu kutsho ukuthi amankampani lawo ezengeza intengo. Inkampani yeZINWA yengeze isithi amankampani azimeleyo enza imali esabikayo ngokuthengisa amanzi, njalo amanye amankampani la esebenza ngekho emthethweni. Ukwengeza kwentengo lokhu ngeminye imizamo yokuthi kwehliswe amanzi asetshenziswa evela ezibhoraneni, kodwa abamankampani la athengiswa amanzi athi lokhu kuzaphambanisa amabhizinisi abo. Bathi bona bathengisa amanzi la ngoba uzulu ewafuna ngemva omasipala besihluleka ukuletha amanzi eneleyo ezindlini. Enye ingcwethi yamanzi umanjinela George Sibanda uthi amanzi avela ezibhoraneni alakho ukuphela, kodwa njalo nxa esetshenziswa kahle nguzulu lapho umasipala ehluleke ukuwaletha ezindlini alakho ukuphathisa. Kodwa wengeza sithi amanzi la amelanga esetshenziswe kuphela. Okaba ngumphathintambo kahulumende obona ngamanzi umnumzana Samuel Siphephankomo wake wathi yena ilizwe selimise ukwembiwa kwezibhorane ezintsha, le kuyindlela yokulondoloza amanzi avela phansi komhlabathi. Kathesi umthetho uthi izakhamizi kumele zidinge imvumo ugatsha lweZINWA ukugebha izibhorane. Iziphathamandla zikahulumende zithi loba kusaliswa ukugethwa izibhorane ezintsha lokhu kukhangelelwe ukuthi kuhlangabezwe njalo yokubala kwezibhorane elizweni ngesikhathi amadolobho amaningi ehlaselwe ludubo lwamanzi. Idolobho leHarare lithi imitshina emidala yiyo ebangele ungahanjiswa kuhle kungatsha zamanzi. Kumbikwe okhotshwe ngomnyaka ophelileyo, ingcwethi zakuleli zathi amanzi esibhorane alakho ukuphathisa ngesikhathi umumo womkhathi uguquka mihla ngemihla, lalapho kulungiselela kokudla. Kodwa ulwazi olulutshwane ngamanzi la avela phansi komhlaba sokubangele ukuthi kube nzima ukuthi kwaziwe ukuthi amanzi la avele anganani. Ugatsha lweSADC luthi abantu abasebenzisa amanzi esigabeni lesi kumzansi weAfrika balesilinganiso esingamashumi amathathu ekhulwini basebenzisa amanzi la avela eziboraneni. Lokho okungatsho ukuthi inani labantu laba liyaliqansa kweZimbabwe lapho iningi eseliphephela khona eziboraneni. Ngaphansi kwemizamo yokwenqabela ukuthelela kwamanzi, isiphathamandla sikahulumende esibona ngezamanzi umnumzana Sevia Kasukwere uthi ilizwe selizawakha amadamu amatsha. Ngiwumadalifo Mwando, intatheli zindaba ngiseHarare kweZimbabwe.